nasi kuluma sikhuluma sendla vele kibo basho banjene emoto embahlala ngesonto bekule event ekade organizwe ngobabonile sikhonde la musicians akobulawayo becelebrate ubabudabeni. So i-foundation layile ile tent khona bayikhona ke bashika khona bazobuza umbuzo ukuthi ngingathi ngi-director wangkhona i-foundation yenzani ngibalekeleni bebuza nje imbuzo abantu bakade bekustendiwe only point of communication yaba khona
libangaki ku foundation eseligcashile
sino 3 ngathi 4 ngoba unkosikazi wami lo mntwana ngoba la isebenza sonke ngi programs officer
yena usele eZimbabwe
yes and umntwana mncane so kade amaphanda ama passport ke usuka phuma nzini aphuma after 1 year so umntwana kaka eya ke passport kayikaphuma
licabangela ukuthi kungani belilandela kangaka
okwenza ekusho ukucabangayo ukuthi ngingathola ifoni omunye umuntu ngendlela kade bebuza ngayo umuntu okhulube ngane futhini ungujournalist but ngasengisizwa imbuzo yakuthi hayi imbuzo bekasokajournalist bebuza mayelana lesitike engasikhulumayo mhlazana abantu bevuthe ne-White City esikhumbuzweni sikababudabeni ngolwesihlanu so kule nkulumo ethize engayikhulumayo bona babona ngani lisana lohulumende sengithanda ukabavukela uhulumende lo munye umjournalist uke wazama laye ukuchwayisa ngendlela achwayisisa ngayo wathola icontact e-State House ukuthi khona lokwana kasanitshelanga wathi umuntu wakhona uthe yena abantu be-intelligence bafuna ukumbuza imibuzo ethize mayelana le speech engasikhulumayo so mina bengicabanga ukuthi nxa bengidinga akumelanga bangilandele bebenganginjani ba-issue kumbe ama-summons kumbe warrant of arrest anything of that sort ayikhona ukuthi bangilandele
manje nxa wena ukhangele ubona ungani kuyini okungabaphathanga kuhle wena owakukhulumayo
yabona into eqakathekile ukuthi ubabudabeni ngangisebenzela isikhathi eside even ngamalanga kho kucima besisonke into kade ihamba kizobeyade sileke izobe yizazi nokuthi abantu abakade bemgcina njani bedlelana laye njani ngiyakwazi so into enzelwa ngazikhuluma le nto kade sesenjizeni kababudabeni ngokuthi khathi sikula amasosha ake aduvula abantu into zinane bezingamphathi ubabudabeni kule ndaba yegukura hundi akuxoliswana akukhanya ukuthi abantu bayangathi laye babudabeni njalo behlukuluzwa lingakhumbula ngelanga ebhalago wakwakhatshwa ngamapholisa so into enzelwa bengizikhuluma so lokunye futhi abantu kade sibakhuluma ngendaba ye-history ye-Zebra so kulo mkhumbulo ukuthi mina nginama-documents athize engiwagcinileyo so mhlawumbe wawafunayo
ama-documents akhona akhuluma ngani
kunakanelwa ukuthi ngilama-documents akhuluma ngegugura hundi lama-documents awe-history ye-Zebra ungakhumbula sesithole uzibuse uhulumende wokuqala wathatha ama-records wonke awe-Zebra so bona ngokuzo ukuthi thina siyaqoqa imbali ye-Zebra banakana ukuthi mhlawumbe amanye ama-documents angikhona sasala ubabudabengobe lama-copies nibe sizawasebenzisa
kodwa wona vele akhona yini okweqiniso
lokho ngizake ngikuphendule